sokuyizika disendaba ku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 18 kuLwezi 2022 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inkantolo kamantshi namuhla yehluleke ukuhluza isicelo sesiphathamandla sebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngemali yebheyili ngoba amandla kagetsi ebengekho. Uzulu weZimbabwe uthukuthele phezu kwesehlakalo sokudlwengulwa komntwana oleminyaka eyisishiyangalombili 8 osezithwele njalo osesalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Abanye ababambana lebutho esitaladeni ngosuku lwanamuhla ngo-2017 bejabulela ukugenqulwa kukamgabe embusweni bathi sebezisola kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba kamantshi eHarare namuhla wehluleke ukuhluza isicelo sommeli wezengeza West edale lephalamende olilunga lebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail ngoba amagetsi ebengekho. Usikhala ukweze isicelo lesi kakutsha kulandela ukukhululwa kwamanye amalunga e-TRIPC ayebotshwe lawo alitshumi lanhlanu kunyanga kanhlangula besetheswa icala lokuphehla udlame enyathime. Abanye ababebotshiwe laba abagoqela umeli weshitungwiza North ePhalamende umnumzana Godfrey Sithole yena okhululwe ngebheyili kumaviki amabili edluleyo kuthi abanye abalitshumi lane bakhululwe ngeviki ephelileyo. Umthethwandaba ulahlile uhlalile wahluza isicelo sokuthi usikhala la yakhululwe namuhla kodwa abatshutshisi bathe udaba lolu belungeke luqhubeke ngoba kungekho amagetsi awukuthi balayithe imitshina yabo yokuthapha konke obekwenzakala emthethwandaba. Umantshi uvumelane labatshutshisi kodwa amaqwetha kasikhala ebekuphikisa lokhu. Umantshi uthe udaba lolu soluzahluzwa ngokugcweleyo ngomvulo. Umnumzana Sikhala usedlulise inyanga ezinhlanu evalelwe ejele leChikurubi Maximum Prison. Namuhla lusuku lapho abantu abanengi abangena khona esitaladeni betshengisela emadolobheni amakhulu afana leHarare lakoBulawayo besekela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe Lebutho eminyakeni emihlanu edluleyo ngo-2017. Abanye baqabula amasotsha bewabonga ngazo zonke indlela kodwa abanengi sebezisola besithi owathatha isikhundla sikaMgabe umongameli Emmerson Mnangagwa ubusa kubi ukwedlula yena uMgabe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 ukhulume labanye abaphatheka ekutshengiseleni lokhu bethakazelela ukususwa kukaMgabe ngamasotsha abathi sebezisola kakhulu. Omunye wabo ngumnumzana Mthulisi Maphosa yena othi lanxa uMnangagwa labanye bakhe kuZANU PF bathembisa abantu izulu lomhlaba impilo yesinzima okumangalisayo nanku umnotho uqhubeka ugugudeka njalo lamalungelo engahlonishwa ngemfanelo.
Emasoni uMnangagwa akula into aseyenzile engcono ngoba impilakahle yethu lokhu isehla isehla ngelanga. Wonke amayuthi akusela msebenzi akusela kudla soyikudubeka kuphela yikho libona sokugcwele ama drug addicts abantu abasebenzi enza okwedakamizwa ngoba kusena msebenzi eminingi nxa ya ID. Umgabe ube ngcono imbona saphambanisa ukukhipha umuntu wayemuhle.
Amazwi amaphosa agcizelwe unkosikazi Audrey Maseko naye owaphatheka ekutshengiseleni lokhu.
Halo mkhokheli okhona kathesi umnangagwa kusukela ngo-2017 engena kuze kufike namhla akula change ayenzileyo. Instead yena ubulele ilizwe, wathengena yena wathembisa abantu ukuthi ngemva kwe-100 days uzatshintsha umumo welizwe, kodwa into ayenzayo i-100 days ingakakwani wayesetshintshile umumo welizwe in the sense yokuthi wahle wenza kwaba wesi. Ama-prizes ezinto ayakhwela ukudlula lokhu ayayikho khona, akulanto eguqulekileyo. Ngesikhathi kulo mgabe kungcono ubekathi khona ithukela kayese, into okuthiwa yi-price control kayisekho kathesi, lo lalowo usithengisela ngentengo yakhe ayifunayo.
Umsekeli webandla le-CCC umnumzana Felix Mafa uthi njengebandla babethatha i-MDC Alliance njalo babethemba ukuthi ukususwa kwamgabe kwakuzaletha inguquko kundaba zomnotho kanye nokuhlonitshwa kwamalungelo kaZulu. Kodwa uthi lelo themba laphela eboyeni njengezithukuthuku zenja.
Abadala bathi umntwana wenyoka yinyoka, yikho ke kuba nzima uqathanisa abantu laba ababili umoya omgabe lo Mnangagwa. Ngibona ngani uMnangagwa waba yi-student kamgabe for almost over 40 to 50 years. Ngalokho ngibona ngani umntwana wafundiswa ngumgabe, yikho ke sehlanganisa lokhu wakufundayo lokwakhe. Isikhathi esiningi uba yingcitshi uwedlula utitsha wakhe ngokunanzelela amalungelo abantu lama-human rights. Ngibona ngani kuyafanana ngenxa yokuthi akulabubelo.
Kodwa ilunga le-ZANU-PF umnumzana Munashe Mdudza uthi labo abantu umgabe wayebusa ngcono kulo Mnangagwa bayaphosisa.
Thina kwebandla le-ZANU-PF umongameli wethu uComrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile, kathesi isikhathi sokubumba, isikhathi sokubambana and isikhathi sentuthuko. Uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Amazwi kamongameli wethu President Emmerson Mnangagwa ukuthi asenzeni ukuthuthukisa ilizwe, asibambaneni njengamajuba siyakhe ilizwe lethu siye phambili.
Ukutshengisela okwenzakala ngosuku lwanamhlanje ngo-2017 lokhu kwenziwa ngesikhathi umgabe lokhu esala ukwethula umbiko wokuthi usesuka esihlalweni lanxa uhulumende wakhe wayesegenquliwe libutho njalo laye esihlala ehanqwe ngamasotsha. Umnangagwa yena wayelokhu ekwele South Africa lapho ayibalekele khona ngemva kokuxotshwa uhulumende ngumgabe sithi wayezama ukumgenqula. Wathatha umbuso ekuphendukeni kwakhe uMnangagwa njalo wathembisa ukulungisisa umnotho welizwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu okuyizinto abanye abathi azikafezeki. Ngimele iStudio 7 iseHarare nguMlondolozi Ndlovu.
UZulu uthukuthele phezu kokudlwengulwa komntwana weBindura oleminyaka yokuzalwa eyisishiyangalombili 8 wazithwala njalo osisalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Amapolisa athi abophe abasolo ababili phezu kwaleli hlazo. Umbiko lo uza ngesikhathi inengi lilokhe likhuza umhlola phezu kwesehlakalo somntwana oleminyaka efanayo owadlwengulwayo laye obelethe ngeviki edluleyo kobulawayo. Kulomunye njalo ntombazana oleminyaka elitshumi lasikhombisa 17 obhubhe ngemva kokubeletha amawele kobulawayo kunsukwana ezedluleyo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iWoza uNkosazana Magodonga Mahlangu.
Udaba lomdlengo labantwana lwandile kakhulukazi kulalokhu esikubonayo esikubona kulutshwane kakhulu. Kungani nitsho njalo? Ngoba thina njengenhlanganiso yeWoza senelisile ukuthi khona siyenze i-questionnaire adibuza ngo-2020 ukuthi abantwana lockdown eyiphathe kanjani. Abantwana bakhe bahlangana lokuhlukunyezwa kwamacansini kakhulu ngikhathe lockdown ezindlini kuhlobo nakumakhelwane nakumastudy groups abawasada khona bevota kuba la bantu abadala ababa-offa izindlu bethethi nabadlengelawo ma-mastudy patrins nalawo so esikubonayo singathi yikwengula kwalokhu ucwaningo silengileyo njengewoze esengisa ukuthona abantwana bayahlukunyiza kakhulu kade ngokwamacansini ngoba isikhathi esiningi abantu baqeda isikhathi yinxa yoshiphele okungamkhihle kwezemnotho abazali bayasabalala bayedinga ukudla bayedinga indlela zokusiphisa nesikhathi abantwana basala bebodwa kubesika lodubo lamanzi udubo lamanzi ekukhangela ukuthi abantwana abangamantombazane bayahlukunyezwa kakhulu ecansini khona pha mna befuna ukuthethela ama-favors okuthola amanzi yinto ekwenza abantwana bahlukumezeka kakhulu kobulawayo bengaphandeni lapho babekhala ngisemtingi ukuthi khona sebehlala bebodwa emakhaya abazali bahamba bayeyekete abaye ngathi ngathi zama ukudina imali so abantu abethu bathesi basengozini baya-expose kakhulu kwindaba zokuhlukumeza kwamacansini
abadlwenguli ngokwazi kwenu Mahlangu kumbe ngokuzwa kwenu ikakhulu kuphenyo othi lalwenza abadlwenguli laba izihlobo kumbe ngabantu nje
abadlwenguli kakhulukazi esingathi ngocwaningo salwenza lakhe athole ukuthi khona about 65% abantwana babesibadlengelwa ngikhaya ngabantu abahlobane nabo then another 25% babekhuluma ngokuthi lapho abakhakhona amanzi abathunywa khona ezitole besiyalanela empuphu kumbe ngaphingaphi lokho kule okuhlangana khona umphakathi kwakuhlangana khona lokuzilengela lokho then another 5% yakhuluma nje ukuthi hhayi ngomakhelwane khonapha esigabeni nje kuyathi uyatholakala but iningi langikhona kuyintenzakala ngekhaya ngoba omama bayathika bakakhulukazi-ke behambe lisiyadinga ukuthi bayathengisa bazeseni bayeni kwenzekale lokhu nalokhu lokunye futhi esalinanzelelayo kwaba about 3% yakhuluma ngokuthi khona nxa kuleyomfa ngekhaya kho badlengelwa khona sikhangele sonke sesikhala kusela mntu ekhangele ukuthi abantwana bena kube leyo mva sezithiwa mna sengithala ikhona samthi ngihamba sezithiwa abantwana bebodwa ithuba lokuzilengela khona lokho
unkosazana Makotonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana i-Women of Zimbabwe Arise Woza. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency lona oluhlezi luchothozwa ngabanye besithi alwethuli amanani aqondileyo ngezomnotho lokunye okuchiyeneyo okuphathelane lenhlelo zikahulumende luthi solusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthapha ulwazi okuza kwenza luqhube kuhle umsebenzi.
Umqondisi wezinstat unkosikazi Farah Ndlovu wethule amazwi lanamuhla emkhosini wokunanza usuku lwe-African Statistics Day oqhutshelwe kobulawayo. Izinstat ihlezi isolwa ngabaningi abathi amanani awethulayo afana lawe-census kumbe ukubalwa kwabantu kanye lawokuwa komnotho i-inflation kavezi iqiniso ngoba lolu gatsha luphoqwa nguhulumende ukukhuluma lokho akufunayo. Abaningi bayisole kakhulu phezu kwempumela ye-census eqhutshwe lonyaka eveze ukuthi izigaba zemandebeleni zilabantu abalutshwana kakhulu. Kodwa uMandlovu uthi ugatsha lwakhe lusebenza nenhlanganiso zamazwe omhlaba ekuqhubeni umsebenzi wabo ngakho uthe abazibumbeli impumela yemisebenzi yabo.
Okay, so thina njengeZimstat siya advancer or we are modernizing our operations. Sesiqala ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthi senze imisebenzi yethu yensuku yensuku. Thina imisebenzi yethu kaninginengi iwuhamba ezindlini sisenza ama-surveys sibuza imibuzo mayelana ngezinto ezithile. So ukuthi sicollecte idata yoneyo sesiqalile ukusebenzisa i-technology yakulezi nsuku kumbe imitshina yakulezi nsuku.
Ekhuluma emkhosini ofanayo emabhanani wedolobho lakobulawayo umnumzana Paul Nyoni uthe ilanga le-African Statistics Day liqakathekile ngoba isizwe esingelalwazi ngokuhleleka kwaso silahlekile.
Umsebenzi wayo yikumeza i-economy yeZimbabwe, yikumeza abantu bakaseZimbabwe. Kusasa asoze zivuke sithina kula score ngoba siyakwazi basitshelile vele ukuthi omama bangakhi balabantwana on average abangakhi sizakuba labantwana abangakhi next year so thina zayenza ama-plans zethu in anticipation of i-growth leyo singela information leyo kusho ukuthi even izikolo ziyashort izibhedlela zizashort so yikho ntoe mina this is a very important exercise eyenzwa yi-Zimstars eyenzwa yi-Afrika yonke jikelele sibe wazi ukuthi vele sibangaki thina ama-Africans xa ulungisa something kusho ukuthi wena you can project uzathengisa okungakanani ithiwa yi-marketing i-marketing you need to know ukuthi kula bantu abangaki.
Unkosazana Britta Sibanda ofunda eMpophoma High School uthi ilanga le-African Statistics liqakathekile ngoba ufunde okuningi okuzamnceda ekufundeni ngezamanani. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube yena obemele abekhona emkhosini lo uthumele umbiko obalwe ngesinye isiphathamandla sikahulumende. Kumbiko lo uncube uthe ukuqoqwa kwamanani ngemfanelo kuqakathekile kunhlelo zokuthuthukisa inhlalakahle kaZulu. Ilanga le-African Statistics Day linanzwe ngaphansi kwendikimba ethi Strengthening Data Systems by Modernizing the Production and Use of Agricultural Statistics Informing Policies with a view to improving resilience in agriculture, nutrition, and food security in Africa. Nimele umsakazo we Studio 7 kwaBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi ele-Uganda ngeviki ezayo lizathola amajekiseni okuvikela umkhakha womkhuhlane we-Ebola oqale ukubonakala kwele-Sudan. Amapholisa kwele-South Africa athi asebophe isigebengu sakwele-Israel ebesidingwa yilelo lizwe phezu kwamacala aso. Live talk lamhlanje sixoxa ngezehlakalo zokudlwengulwa kwabantwana kulandela ukuvela kokuzithwala kwabanye babo ababili abaleminyaka isishiyangalombili kuphela 8. Imbongi elodumo njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association uMnumzana Albert Nyathi uthi abantu abaningi kabasahloniphi umsebenzi wabaculi ngoba bengafuni ukuthenga umculo kodwa bethakazelela ukuphana amadlalate ebulenjini be-internet. Uthi ngalokhu abaculi balahlekelwa yinzuzo. Nangu exoxa logena Gumede weStudio 7.
Uma uhambe kuhle mhlawumbe besifunule kodwa lonyaka xa uhambe kuhle ngomnyaka ozayo singare reyale ukuthi ama-resources atholakala na ngoba kathesi sure ukurekhoda sifake urekhoda abantu esatiningi badlale ngayo bahlukelane bahlukelane hayi ngakho-ke kumele kube lama-resources abantu kade bahana ngihlala ngokuthi umazimbantamazimbane hhayi ngakhuluma laye ngalingalimengalamalimami hhayi sinyenza something manje-ke kuthi zakubona ngomnyaka hayiyae senzela vele kungumajimi umalimasi uzabe ngibesela amazwi amabili amahlanu ngoba abantu kade bakhalela emajimi kodwa ushubheke ukuthi impela abantu kumele sere phela singachubela abantu abembona abantu bekongukuthi besukele sona benika ishukela kumbe bebeyesibayeni benika inkomo ngiyambona bezisheni inkomo kumbe beshenia ishukela ngoba amahlamvu ngakho-ke ikhuthaza abantu kakhulu njengo-chairman we-Zimbabwe Music Rights Association indinyora ukuthi hayi leyi kuthiwa i-intellectual property i-property yomunye umuntu kumele uyithenge
kulezi nsuku sokulezinye indlela labo abanye abanjengani abahlabelayo asebele ndlela zokuthi bathengise umsebenzi wabo.
Hayi zona zikhona kodwa-ke ngibona ngani bekungaba ngcono ngabe abantu bayahlonipha ngoba ngikhuluma lawe nje khonapha kuleli izwi abantu kuthela yonke indawo bese ngithokoza kodwa-ke abamsebenzi aba engelalutho oyakhona ukuthi abantu bayathuphelana nje nxa kungatholakala okwenziwa ngakudala ukuba kuzoyenzwa ngendlela zenezomele
Umnumzana Apeti Nyathi imbongi elodumo ekhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association. Sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi iqale imidlalo yeFIFA Soccer World Cup eqhutshelwa kwele Qatar. Le midlalo isungulwa ngesonto lapho ele Qatar elizanqikilana khona lele Ecuador. Abalandeli benguqu eZimbabwe bathi bayimelele ngamehlo abomvu le midlalo. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Nesonto akubizwa ozwayo abantu abaningi babe bethe gwaqa phambi komabona kude sebebukele umncintiswano wemidlalo wenguqu owenkezo yezizwe zomhlaba. Omunye omelele imidlalo ngamehlo abomvu ngumgcintisano weqembu lenguqu lebhulawa yasid castle BCC umnumzana Jerry Sibanda.
Ama-underdogs kulama championship contenders especially team enjengeBrazil njengikhangele isquad sayo sibuyele emuva sikhangele uRomario Ronaldo bedlalisa amakhipha abophele ngabona ukuthi hhayi indlela abafuna ukwenza ngayo bafuna ukuyela kuyenelani yabo CAF ngibona iqinile kakhulu kanti-ke la iGermany iqinile ezabo modern club ziqinile okroatia asiwo mathima alula but bakhangelela ukuthi mhlawumbe ze-Africa zingaba weki. They are very strong teams.
Umqeqeshi olodumo olokulolonga abafana abasakhulayo kwezenguqu umnumzana Ali Baba Dube uthi uhamba neBrazil.
Ngokubona kwami ukuthi iba iBrazil bona ngathi yiyo ngabe ingathatha kumbe yakithi e-Africa iSenegal.
Utsho ngani ngalezi team?
Ngabayile ama-good players especially iBrazil, iSenegal nayo ama-good players adlala khona lemazweni overseas. IBrazil yiyo engathatha so Argentina yayiwinishwa ngumaradona maradona ayeyidlala kaesimesikafani umaradona.
Umdlali wenguqu olodumo edlala iqembu le-Highlanders usiza abantu khoza uthi amaqembu wonke akulo mncintiswana angadelelwa.
Lama-big countries vele okhangeleleyo ukuthi noma kunjani angayithathi i-World Cup but sesake sabona kusenzakala over the years ukuthi kwala ma-surprises ukuthi ngakhangelelanga like Croatia I think yafika ku-final the previous World Cup I think years 2 or 3 big. Yeah.
Iningi libuka ilizwe leQatar ngokuqoqa imidlalo khona kulilizwe elincane. Cosmas Thando Zulu ngomunye wabaqeqeshi beqembu lengezi Platinum Stars.
From all the time I've watched from the 70s World Cup, this is one of the best organized World Cup I've seen, checking from the documentaries I see on television. But I can tell you, I still think the big teams, the big countries like France, Brazil, Argentina, and Spain, I still think those big countries, Germany, once they get to the quarterfinals, I can tell you, any of those teams will win the World Cup.
Akwaziwa ukuba ele Qatar lele Ecuador azadlala njani ngesonto ntambama. Abantu bazalandela imidlalo le bezihlalele ezindlini kukanti abanye bazabe sezindaweni zokubheja. Ngiba nesizwe 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi we-house disco uVusumuzi Nkomo ohamba njalo ngegama lokuthi DJ King Boss ephethe idlalate lakhe lakuqala elilesihloko esithi ozongiphatha kahle.
It's me, DJ King Boss. Siyabonga. Yeah.
Salbonani balandeli kuzindawo zonke ikuzo ekhaya ngibuya eLupane esigabeni saseKana kumbe eJabiwa ngaqala ngegospel ngo 2012 so umnyaka ngiyenzwa ngifisa ukuthi ngicule ihouse disco kwafika kimi njengephupho ingoma zama uzimamela kahle zingathi ziyawela ngapha kuhouse zibuye ziwele ngapha kudisco yikho kwanje ukuthi ngiwubize ngokuthi ihouse disco ngoba uhlanganisa ihouse ledisco.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa. Ukuthenga umculo wakho Nkomo kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Mina ngokuhlala ngiseGoli eHamiju abangathanda ukuthenga ingoma zami laba lesifiso sokungiqhasa ngitholakala ku 0027 62 973 7440 0027 code leyo 62 973 7440 ku Facebook Nguvusa Nkomo VUSAH Nkomo.
Abalandeli-ke kubatshela wapha amazwi.
Kakhulu ngicela uxhaso kubalandeli lokuthi lokuthengelwa ama-CD ukuze nikwazi ukuqhubekela phambili. So siyalucela kakhulu uxhaso ukuthi lisisapote kakhulu balandeli bethu ngoba ngaphandle kwenu asilutho thina ukuze sibe ngabantu yini nina njengabalandeli ukuze sikwazi lathi ukuqhubeka silenzela umculo sisiya phambili.
Sukamadoda DJ King Boss uvusumuza inkomo ehlabelake kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe Live Talk lingayikatshana kanti kusasa zikhona njalo eza kusihlwa. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Nkololokwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.